Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga leKhisimusi. Iningi likhala ngokuswela imali.
Ezitolo impahla lonyaka zikhona sibili kakhulu, nxa sikhangela lezi ezokudla ama groceries. Kodwa ke uhlupho silinanzelelayo kuyintengo yalezo mpahla.
Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igcikwane le-coronavirus. Izakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ukuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elina ngayo, izilimo zizawonakala ngokudoda.
Ngoba wakhala umumbo wokuqala khona vele usungula, omunye balwisa ukuthi bengahlakula nxa kuviki elizayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sele amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga leKhisimusi. Iningi likhala ngokuswela imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe liphakathi kobhubhane lweCOVID-19 olubangele ukuthi ingatsha zomnotho elizwe eziningi zingasebenzi ngemfanelo. Lezi sebenzi zingatholi iholo lebonus. Sicoxe lomgcini isihlalo wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngasinanzelela ezitolo impahla lonyaka zikhona sibili kakhulu, nxa sikhangela lezi ezokudla ama-groceries, siyabona ukuthi izitolo zonke ziwe zistokile sibili kakhulu. Kodwa ke uhlupho esilinanzelelayo kuyintengo yalezo mpahla. Siyananzela ukuthi sokulala indaba yokuthi abantu bayathenga lo bangayiphi currency enale yangakithi izim dollar kumbe irand kumbe iUS dollar. Khonoko sokutshengisa uhlupho sesibalala ukuthi abantu abaningi iUS dollar balayo, abaningi balayo enale imali yethu yangekhaya futhi layo kuyimali yeswipe. So ungananzelela intengo yezitolo eziningi. Nxa usuthenga ngemali yalapha ngekhaya bayakhweza kangaka intengo, ukuthi kuyindlela yokuthi bafucela abantu ukuthi basebenze imali yemzini iUS dollar. Kodwa iqiniso ukuthi abaningi abantu bavele besebenza beholena libond. Uzananzela ukuthi okugcina kubadulela ke sebesehluleka ukuthi bazithengele zompahla ngoba iUS dollar bengelayo. Njalo futhi nxa ungela cash usebenzisa iswipe. Kulezinye futhi izitolo sizinanzela ukuthi nxa usebenzisa iswipe intengo yempahla iba phezulu.
Izisebenzi ezithole iholo lebonus ziningi yini?
Siyananzela ukuthi ibonus azithola ngendlela yakhona. Uzananzela ibonus sikhangela ukuthi kube imali yokuthi kube yi-13th check njengoba besitsho. Kusitsho ukuthi kufanele ukuthi umuntu onikwe ibonus anikwe imali elingana leholo lakhe lenyanga. Kodwa ngenxa yomumo esiwunanzelelayo lonyaka, bakhona abanye abantu abanye abaqhatshi abahle banganiki abantu ibonus. Kube labanye abanganiki ibonus egcwele ingcebethi siyakunika i-40%, abanye bathi 50%, abanye bathi 60%. Ngokunjalo kwenza impilo yezisebenzi zibe nzima. Futhi ungananzelela abaqhatshi abenza njalo bayakhala ukuthi hayi into azibangakuhlele yananzela kube le COVID-19 le ngoba la ma-lockdown i-production zethu zehla zaya phansi. So ke abantu abaningi kuzisebenzi bayakhonona. Okokuqala vele abantu bahola imali engatsho lutho ngoba ngananzela thi singasikhuma i-forward datum line. Imali okufanele ihole umuntu ophansi siyayinanzela ukuthi kube 18,000 siya ku-20,000 ngenyanga. Vele abantu abaningi abayiholi la i-10,000 abaningi abafiki kiyo. Kodwa phezu kwalokho futhi babuye bancitshe ibonus. Kutshengisa ukuthi izisebenzi lonyaka zisizadonsa nzima lezi muli zabo. Okwenza impilo yabo ingabinhle kusitsho ukuthi le Khisimusi le abasoze bayikholise ngoba bengatholanga imali ekhaya labantu abancedile.
Ngokubona kwakho ikhefu lele leKhisimusi lizaba linjani elalonyaka?
Nxa sinanzelela ikhefu leKhisimusi lonyaka likhanya lizaba likhefu elingalihle. Okokuqala singananzelela njengoba sesithile ukuthi okokuqala siphakathi komkhuhlane ohlasele umhlaba wonke lo we-COVID-19. Into yokuqala esiyinanzelelayo kutshengisa ukuthi imikhosi eminingi ejali kwenziwa ngabantu izabe ingekho lonyaka ngoba abantu befaka umgwaqo ukuthi abantu bangathelelani lo mkhuhlane. So kusitsho ukuthi omnye lomnye sokufanele ahlale le muli yakhe endlini, kodwa nxa sekunanzelela kuzaba lokunzima khona phana ngoba njengoba sesithile ukuthi abantu imali abalayo, kusitsho ukuthi imuli eziningi ikhefu le izaba ikhefu ofanele bayikhohlwe masinya ngoba kuyikhefu abazabe bengajayelanga ukudla lokwajayela ukuthola ngekhisimusi. Sinanzela futhi thina njengabantu abansundu sile ndlela yokuphilisana eyokuthi sihlale ukuthiwa ngama-extended families okuthi silabantu abasemakhaya okufanele sibone ukuthi siyabancedisa ngokudla kwekhisimusi njalo sibone lokuthi siyabavakashela. Kuzaba nzima ukuthi sibavakashele ngoba nxa sibona la bantu bamabhasi labona abizimoto ezithwala abantu zibasa khona emakhaya sezichaja futhi ngayenalo imali yemzini bafuna i-US dollar kumbe bafuna i-rand enalo imali engekhoyo ebantwini. So sisho abantu abaningi leli khefu lizabe lili khefu nje ngebizo kodwa eqinisweni lingafanele leminyaka yonke ngoba abantu bazayo lokulamba okukhulu ngoba imali bangelayo, kodwa impahla njengoba sithilo zikhona sibili kodwa zithengeki.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU esigabeni se-Western Region ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lwezempila kahle lubika ukuthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi labantu laba ngabadabuka eHarare abafika phose ikhulu 97, kulandele koBulawayo okulaba ngamachumi amabili 20, le-Manicaland elechumi lasithoba minwembili 18. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise uZulu ngomgqibelo ukuthi uhulumende uhlela indlela yokwaba ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus nxa ingafika elizweni. Unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zevandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi udaba lwakhe alukhweza emthethwandaba ukumisa umhlangano we-Congress yebandla lakhe luzahlulelwa emthethwandaba kuyona le iviki. Ibandla le-MDCT lona lalo ledlulisele phambili umhlangano walo owe-Congress ukuthi wenziwe ngesonto ezayo. Abanye kade besithi ukudluliselwa phambili komhlangano lo kungaba kubangelwa ukudonselana kwenkokheli kumbe ukuswela inani lamalunga athiwa ngesekelo sombuso webandla kumele libe khona ukuze kwenziwe lomhlangano. Kodwa umkhokheli waleli bandla unkosazana Thokozani Khube utshele intathele zindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu ukuthi lokhu akusilo qiniso.
Izinto eziningi-ningi kodwa iviki elilandelayo leli silethemba lokuthi sizawenza umhlangano wethu uphume kutokunye okumangalisayo.
Abanye bebethinga laba besithi bekulokulwa kade kukhona phakathi kwenkokheli, ingathini ngalokho?
Akulanto enjalo. Akulanto enjalo njengoba sibona nje sihlangene lapha sijabula silungiselela ukuthi umdlalo wethu ube kutokunye okumangalisayo.
Lo ngunkosazana Thokozani Khube umkhokheli webandla le-MDCT. Zakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ngokuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elinangayo izilimo zizawonakala ngokutoda. Sixoxele sakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya.
Emasimini khona siphuma ngoba wakhala umumbo wokuqala khona vele usungula. Omunye balise ukuthi bengahlakula nxa kuviki elizayo.
Emasimini kona kumi njani?
Izulu liyana sibini mfowethu liyani izulu lapha lapha lapha.
Ngokubona kwakho indlala ingaphela yini ngomnyaka ozayo?
Nxa izulu lingana liqhubeke lisina kahle lina kakhulu wakhala ama-millimeters akhona 50 millimeters zingaleli kade licina leli licine ebuthangi leli zindlu zodeka zizahamba la kukuya kungatoda kwezinye indawo unxa lingana liqhubeka lisina ngalolu hlobo kodwa ndingana itshintshi ukuna emahlabathini hayi abanye bangavuna sibili kodwa singezithi bangavuna ngoba kathesi kusakhona kuqala ukuthi abantu bephume belime ngabe sitsho ukuthi ngomumbu kumbe usephezu kwamadolo kumbe inyawo ukuthi ngabe ye siyatsho ukuthi nayi bengavuna abantu
benelisile na ukulima abantu ikakhulu nxa sikhangele intengo yenhlanyelo
bayenelisile kodwa into eyayenzakalayo izifuyo mngani wami zafa zimfowethu kuzwayo abantu bangena bafunda ukutshawo katyombo lofumbudza liyana bangena kuyo ngoba wayevumeli ukuthi 13 musobhuku bangena sibini hayi ugatyombo bamtshayile inhlanyelo hayi inhlanyelo kabalayo abantu azange bekuthole inhlanyelo bayakhala ngenhlanyelo ayikho izulu nje liphomba ukudlaliseka emoyeni silibona lisina kodwa kwezinye indawo bazamile ukuthi inyawuthi befake onyawuthi lawa phansi
okokugcina ubona njani ikhisimusi le ezayo abantu bazayidlala njani
ikhisimusi hhawu ikhisimusi eyi kuzima ngalolu bhubhane olukhona i-COVID ayivumi sibili abantu hayi vele umumo wakhona awuvumi vele awuvumi mfowethu ya kubi phandle la kubi ngoba ukudla senkuluma ngokudla vele akukho abantu bayasukula ayikhisimuzi ye lapha lalapha kwabanye angazi kumba abathunyezile izimali ingabaphethe emazweni but umuntu kwazana nje kona la ngoba thina abaningi vele besiphilela ngokuthengisa ombhidalani lani so sasizachaka from umachi khonaphana hhayi iningi nabantu hhayi akula lutho bakithi ikhisimuzi zayizuya kubomakhelwane abathunyezelwa lazo izimali angazi omali ayitsha kumbe nxa bezao kumelele ukuthi njengokuqala uDisemba bephuma beuleta kodwa angaboni imali ayitsholethi igruza beyathumela nje amamali ngabomkulu labomkulu labantu ikho ngikubonayo ngikhisimusi hhayi kukho konke ngizobinyelela bonke abantu bakithi ngithi hhayi ke liphephe thina ngapha imfula kuphela iyogcwalayo kakhulu laba abachapha ngebheji le kabubi hhayi kuthangi amanzi akhona bechapha phezulu lingana ngalolu hlobo kuzahamba into eziningi abantu bephephe izingozi izulu liyaduma kakhulu kunokho abaqonqoselayo abomkhadi ukuthi kuyikho hhayi babetha khona bengathi lilomoya balikani sivili izulu liphephe bakithi ingalibali abadala bami khona ngabalalela kakhulu umsakazo kumalaba omaziwa ngibhode ikhezi wonke naliyana yize ngingene egohole kongwenya ngingene lakithi khona bedaluka iwod 19 wonke kongwenya koshuma khona lepichiya le kuthiwa kusegwaluba bawuthanda umsakazo wolo malum ami khonapha eduze idaluka usasithovile kuze pechiya usa-eric uchooks hhayi ubambele umsakazo siyabonga kanti inhlelo zethu zinhle abantu bawuthanda umsakazo ngiyakubonga lokho
umnumzana Move Ngqelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eLupane le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington okwamanje kesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi ele Germany ngelinye lamazwe asezavimba izizalwane zakwele South Africa leze eBritane ukuthi ziye elizweni lelo ngoba amazwe omabili la asevumbulule omunye umkhakha we-coronavirus obukhali njalo othelelwana lula kulalo obuvele ukhona iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi kulabantu abambalwa abalimeleyo eBinga kulandela ukuwela emgelweni kwebhasi yeCag Travelers Bus lingozi yenzakale izolo ntambama emgwaqweni weCrossdede Binga ngemva kokuba ibhasi le yehluleke uqansa intaba duze lomfula uGwayi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sangibonani kuStudio 7.
Mina ngayilwela inkululeko aphansi kweZipra Forces. Into yakuqala engayibonayo eyaba yimistake eZimbabwe ukuthi sesithola uzibuse. Akuzange kube lokusebenzisana phakathi kwezano lezapho. Unkomo ngumqali wendaba wayefanele ebabo esikhokhele, hayi ngokubusa, hayi ngokuba yilida upresident, no, ngombono wakhe owaye ubonile ekuqaleni ukuthi iZimbabwe icindezelwe. Ngemva kwalokho akuzange kube khona ukusebenzisana kwaba yikulwa lokhu nalokhu okusukusibangela namhlanje silokhu singala direction yokuthi kathi iZimbabwe ukuze intshe sasiyilwela kuyini. Yebo, ababili abathathu bayakubona, kodwa sasingalweli abantu ababili abathathu. Angazi ukuthi khona lapho singakulungisa njani khona lokhu, ngoba kuyinkinga vele enkulu empilweni yamaZimbabwe.
Salibonani basakazi beStudio 7, sanibonani nonke eStudio 7, sanibona. Mina ngiyanimamela ngilapha eJohannesburg, Yebo basakazi beStudio 7, bengicela ukuphawula lapha ku mina ngisaphotha isikakhulu ngisaphotha iMBCT ekaMakhuphe noMonzora noKomichi, yizo ezami lezo engisaphothayo ngilapha eJohannesburg. Bese ngibheka laphana kuZanu. Hayi, Zanu ngokubeka kwayo umthetho iyenza kahle kakhulu ukuthi ibeke umthetho, kuba kuyibuthi Zanu ayibeki umthetho okhona oqinileyo. Kuba iMDC Alliance kaChamisa kuba yasilethela iGugground second wave. Kuba uChamisa wesele wasehlisela iGugground, kuba abantu bonke bona laba nje abasupporta uChamisa besemathebelelendi, kuba vele basupporta ngokumesaba vele uChamisa kuba wabuya esezositshaya singabantu bakamakhuphe khona nga. So siyabonga izano ngokubeka umthetho oqinileyo ekhaya eZimbabwe. Ngiyabonga.
Ayisi yezwa uCovid-19 eZimbabwe bakithi shuwa, hey abantu bakithi bake balandela imlayo shuwa, siyesaba ukuphelwa isitobo nabangane baphelile shuwa, besicela uJehova shuwa ngelele. Hawu, siyayizwa sibili mkhosi balila abantu benkosi, Jehova laye kangelele bantu kudlulele iCovid-19 bantu. Aya, siyacela shuwa ukuthi uNkulunkulu makangenele kudlulele iCovid-19 le. Hayi, siyacela abantu benkosi ukuthi abantu balandele isiqondiso sikahulumente ezishoyo ukuthi sivikele yona iCovid-19 leyi. Njoba nasi lokhu isabalala kobulawayo kithi ekhaya eZimbabwe, besicela uhulumende bantu.
Ya, hayi, at least imake ngasenzela i-$10 and $15 US dollar kungcono ukuthi imali akhona yabe ingcono kakhulu. Hawu, le ayikhona manje hayi iyadura. Shem. Abasizwele. Linjani bantu beStudio 7, masakazi beStudio 7. Ya, lami ngivumelana laye lo baba loqeda ukukhuluma manje lokho ukuthekwa kwabantu i-COVID-19. Ya, vele i-$60 US dollar yimali eningi kakhulu. Bona ngaba balinganisele ukuthi bana ntothi ukuthi bona kuthiwa i-130 kula 120 imali leyi, i-130 kula imali ekuthi umuntu ekwanisa ukuyenza. But lapha kithi eZimbabwe i-60 US dollar imali eningi kakhulu, imali eningi kakhulu. So i-government kayizama ukwehlisa imali ukuze abantu bekwazi ukuthekwa abantu eboda, kodwa nxa beqhubeka bedura kaniso vele abantu bazothiwa iceleni, vele abanye bazodiniza tiketi zamanga.
Siyabonga balaleli benkosi, siyezwa iRamakhwebana ukuthi bazasilungisela kahle abahambayo abasalayo, ukuthi siyesaba lathi kuhambe ekhaya vela sikathembi kahle lokho kuyini. Besinezifiso siluyabona izihlobo nabangane labantwana, kodwa siyesaba. Siyathi siyafika khona lumlanga gwethi lockdown ususiyangaphi. Hayi, sisaseluvalo asikathembi ngendlela indleko zangkhona ezifuneka ngayo. Hayi, amboni mina umuntu othi angakhona lezi mali ezifunekayo lapha. Hayi,
Siyacela ukuthi ngaba sizwela kodwa lokho bantu benkosi. Hayi basizwele izimali nezesikhulunywa izingaka ngeke sisigone. Mina ngikhuluma ngokhupe silami seHabron lapha hayi Ramuthu hayi. Kama unkosi kona sibili ukhupe hayi siyakhala bantu benkosi. Hayi basizwele bantu benkosi sifuna ukubona izihlobo labangane labantwana siwa sesile. Dina manje sesile eminyaka mina nje ngambese ngilomnyaka lezinyanga ngikhona la. Ngathi ngiyazama ukuthi ngithi April kuhamba hayi kwavaleka. Sengathi agazi ukuthi kumbe kuzathi nako lapho. December nako manje birthday wesi futhi. Hayi besicela ukuhulumende bangenele bantu siwa hayi ngibhadala lezimali angeke sizibone sizibhadale lezi hayi ezemabhoda lapha kunzima. Siyesaba silwe sesifiso sokuhamba. Hayi siyabonga sila amaningi siphelela khona. Siyabonga balaleli benkosi. Sizwa iRamakhwebana ukuthi bazasilungisela kahle abahambayo abasalayo ukuthi siyesaba lathi kuhambe ekhaya vela sikathembi kahle lokho kuyini besile sifiso silukabona izihlobo labangane labantwana kodwa siyesaba siyathi siyafika khona lumnanga kwethu lockdown ususiya ngaphi hayi sisaseluvalo asikathembi ngendlela indleko zangkhona ezifuneka ngayo hayi amboni mina umuntu othi angakhona lezi mali ezivulekayo lapha hayi siyacela sile ukuthi ngaba sizwela kodwa lokho bantu benkosi hayi basizwele izimali nezezikhulunywa izingaka ngeke sizigone mina ngikhuluma ngokhupe silami seHabron lapha hayi Ramuthu hayi kama unkosi kona sibili ukhuphe hayi siyakhala bantu benkosi hayi basizwele bantu benkosi sifuna ukubona izihlobo labangane labantwana siwa sesile dina manje sesile eminyaka mina nje ngambese ngilomnyaka lezinyanga ngikhona la ngathi ngiyazama ukuthi ngithi April kuhamba hayi kwavaleka sengathi agazi ukuthi kumbe kuzathi nako lapho December nako manje birthday wesi futhi hayi besicela ukuhulumende bangenele bantu siwa hayi ngibhadala lezimali angeke sizibone sizibhadale lezi hayi ezemabhoda lapha kunzima siyesaba silwe sesifiso sokuhamba hayi siyabonga sila amaningi siphelela khona.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi inkulungwane zezizalwane zele-Mozambique ziphakathi kwendlala embi kakhulu kulandela udlakela oluqhamuke esigabeni se-Cabo Delgado. Ihofisi yomanyano we-United Nations ebona ngezelungelo loluntu ithi ikhathazwa ikwephula ilungelo likaZulu okwenziwa nguhulumende weleThailand lapho osekubotshwe abantu abedlula amachumi amathathu lanhlanu besethezwa umlando wokweyisa imuli yenkosi yalelo lizwe. Kwezemelika, idale leCongress lize lavumelana izolo ebusuku ngokwaba imali ezaphathisa uZulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 egoqela ezaphiwa umuntu ngamunye imali engamadola angamakhulu ayisithupha i-$600. Amabandla omabili ama-Democrats lama-Republicans avumelene ukuthi imali emele isetshenziswe ukuvuselela umnotho wesizwe ibe ngamabhiliyoni afika phose i-trillion elilodwa $900 million. Kunjalo nje lokhu kuhlatshwa izisebenzi zempilakahle labanye abakuqala ijekiseni yokuvimba ukuthelelwana igcikwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Phithizela Ngcobo.
Ngombono wami ijekiseni le e-coronavirus ingeza lobuhle obuningi ngoba kukhanya iyasiza abantu mase beyihlatshiwe. Yebo sibo bonke abayithabelayo, abanye abayithokozeleli, abanye njalo bathi inqabe khangela nje ngenkolo zabo asotwenhle, kodwa mina ngombono wami ijekiseni eza sisiza sonke.
Usuke wachayisana yini lo muntu ohlatshiwe ijekiseni leyi kumbe ukuzwa ukuthi bathini? Kukhona yini okwenzakalayo umuntu angahlatshwa?
Okwamanje kakho esenhlangane layo ohlatshwe le Jackson kodwa sizwa kuthi abanengi abasebenza ezibhedlela kumbe abahlala lapho kugcinwa khona sebekhulile yibo ke abaqalayo ukuyithola le Jackson. Sike sathola impiko ukuthi bakhona abanye ethi nxa sebehlatshiwe ingahambi kuhle lawo ngesilungu abathi khona i-allergy. Sizwe kuthiwa kwake kwayenzakala lokhu ebilithani ngapha bakhona ababili abangazange yahambelana labo kuhle. Lalapha emele kukhona omunye budele Alaska sizwa kuthiwa kube lokufanayo kodwa hhayi abaningi njalo kukhanya kubahambela kuhle. Kuvele khona kunjalo empilweni asithi sonke imizimba yethu ayivumi into yonke ngokufanayo. Ikho nje abanye bengadla okunye abanye besidla okunye kuvele kunjalo empilweni.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseMaryland.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Uhlelo lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Sokusela amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga leKhisimusi, inengi likhala ngokuswela imali. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19, abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igciwane leCoronavirus. Izakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ngokuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elina ngayo, izilimo zizawonakala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.